ngakhangela kule midlala enkulu kakhulu elizweni. Kule midlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi ke labo abalimileyo abalomumbu abalitshwani zibona bengawuhambisi ke e-GNP ngesizathu esinye. Impilo esiphila kiyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe. Sikhangele ne-US dollar njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona. I-US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo kathesi. I-RTGS i-surrogate currency. So ukuthi njengoba kuvele kule shortage nje bekungakuhle ukuthi uhulumende nga ufake ke intengo yemumbu thatha ngokuthenga kumafi kuma-farmers. Either ngabe uyifake nge-official exchange rate versus ukuthi nxa engabe importer umumbu yena uhulumende uzawungenisa ngemalini. Ngaleso sizathu ke bekuzaba nokuthiwa ke yi-balance of forces. Khathesi ke okudalwe nguhulumende kuyatshengisa ukuthi kabazange bafake ubuchopho obupheleleyo ngoba izadala ukuthi abanye abahlakaniphileyo abalimileyo bazayekeli ukuhambisa umumbu wabe-GNP kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyithiva-US dollar beyiqathanisa ke imumbu nxa singabe siyi-importer sikulethu eZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle lapho kuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo langokukhwela kwezinto langento yonke nje ukuphila kwabantu kayimisi ngaphi umlimi ukuthi athengise ithani lonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile abantu bathelwe ngamabele balutshwani abavunileyo. Ngoba lezi langibona bebesina nje sigqagqa lapha nalapha ababe benhlanhla bathi gqa lafika badobhadophile kodwa balutshwani kakhulu bangabalwa iningi lonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhangele ngayo.